sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 4 kuNhlola nje 2024 ku Cape Dube. Endabeni zethu lamhlanje
sesikhipha ke amabhathi aweze politics. Sesigqoka ke ababhathi emtutuwo okusho ukuthi kona mina kade sisengu-MP womuntu wonke whether ovotileyo kumbe ongavotanga kumbe ongangivotelanga konke kuyafana kimi sonke sesingabantu banye.
Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho noma by-elections.
I-result ephumileyo imbi kakhulu, ayijabulisi. Angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile, akusebenzekanga kahle all.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wokhetho lolu. Namhla sixoxa le nduna uMathema ngombhuqazi wegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ezigabeni zonke kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe izolo lokudinga amalunga edala lephalamende. Ibandla leli liphinde labutha njalo phose izigaba zonke kukhetho lwamakhansila. Lithethe izigaba ezingamajumi amabili 20 phakathi kwezingamajumi amathathu lantathu 23. Lokhu kutsho ukuba selilamandla okuguqula isisekelo sombuso welizwe ngesikhathi kubikwa ukuba iZANU-PF ifuna ukwengeza isikhathi sokuba umongameli ahlale ehhovisini. Okwamanje umongameli uvunyelwa ukuncintisa kabili kuphela. Kukhanye ngani bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa angene kukhetho ngomnyaka ka-2028. Ababona ngokwenzakalayo bathi ibandla leli lilakho ukubumba umthetho omutsha ngesiphangiphangi oza kwenza ukuba uMnangagwa angene kukhetho oluzayo kumbe afele esikhundleni. Kodwa abaphathintambo bebandla elibusayo bayakuphika lokhu. Omanje bathakazelela impumelo yokhetho abasekeli bebandla leli kanye labanqobe kuma-by elections. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma onqobe ephelandaba Mpophoma.
Ukhetho lubuyile soludlulile, sesikhipha ke amabhathi aweze politics, sesigqoka ke amabhathi entuthuko okusho ukuthi kona mina kade sisengu-MP womuntu wonke whether ovotileyo kumbe ongavotanga kumbe ongangivotelanga. Konke kuyafana kimi sonke sesingabantu banye, sakhelene zinini sokumele sisebenze sindawonye. Akusadingi ukuthi kube nomunye ojikijela izibandela everyone elibhodayo. Sokufunakala umuntu obuya efuna ukuphathisa. Imibono yonke iyadingakala. Amakhiwa bathi kona all hands on deck ukwenzela ubana siphuthe. Lokhu okwamapolitiki kuyasidivida. Manje njengoba besitsho ukuthi divided we shall fall but united we will stand. So sesifuna ubana abantu bakuzwisise khonokho ukuthi kona angisiyo MP weZANU-PF kuphela kodwa ngu-MP womuntu wonke. Ngakho ke ngifuna ukuxhaswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuboniswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuphiwa amacebo ngumuntu wonke. Okusalayo yikuthi kona asisebenze ndawonye. Phela ndaba jabalala sizinda ngikhuluma nomuhle lelo Bhungana extension ukuthi sithuthukise isigaba sethu.
Uchuma uthi uzasebenzela uZulu loba kulabanye abathi ungene ngudlu kulandela ukuvinjwa lidale le-High Court kobephethe isigaba lesi umnumzana Gift Ostalosi Ziziba.
Omunye futhi ubhale wazathi kona hayi vele lo uhlala engena ngama-by-elections ungena ngama-back door. Ngimphendulile ngathi thina izindlu zethu emalokishini wasinxa wafika uqoqode babesithi bhoda. And ungabhodwa uyangena still. So umnyango ngumnyango uyangena uyabungenile. Mina salayo is a difference that I make ma ngiphakathi. I difference ehlule bonke bona laba abameli be-CCC abavotelwa ngabantu abaningi kakhulu kodwa kungela lutho abalenzela abantu bona laba iprotest vote leyana engancediyo ukuthi laba salumahali kathi right umuntu lowo limvotele ahlale 5 years gabula nje not even one thing azalenzela yona kaphenduki lokuphenduka kini kodwa abuye futhi after 5 years limvotele limbisele at the end of the day mina ngiyazi ukuthi una who's fooling who kodwa mina ngathi ngingenele nge-by-election ka-2015 leyana ngashiya a difference in my community into engafakazwa ngabantu and this time around again as I go in and this is almost a full term I will make that difference again as akhulunywa ngabantu ibonwe ngabantu
umnumzana Galipani Pugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change uthi abaqhubanga umkakaso wabo ngemfanelo
iresult ephumileyo imbi kakhulu ayijabulisi angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle at all kodwa singakhohlwa phela i-background especially lawa ukuthi okwenze kwaba mabi ngale ndlela abemabi ngakhona ikuthi emavikini amabili njalo-ke if not even ifike eyi-1 umongameli uchile nje othatha intambo walahlela phansi wahamba I was a week before my elections. Now, last time in Tampa, which was all as happy like. Kuze kube manje. So, the environment in Zilum was not conducive. Election opposition. Seven Akuluma, Abafunukuluma, Bablemela, Abafunba, Blema, what a Kiniswen, you would see. Wonke Abantu, Abatevele's Kunz as a leadership, but fail Abantu. Would be Sulay Loguta, I man, I guess, see me good to the dog, while Sula Loku gave a singer in the dog. Into and the Leon Nasakula Saldalipora, out when I might pora ling a laco, Benabuzal Sarab, Nova Kupum, Ganako, Nova Kupe, Ipora and Castello Pans, when Hamping at the top, to that Ipora and Hamping Key, Woody came pale, because one day Loco would Madding substitute, Noma Madding Buzim Buzem, the Angako Comfort Pungai. Normally, it is a mugulung sister and the Langa for Melania and a corn, sent antiporams and hamper, Romas and Ponches. A equal word in Leola.
Who put in Uti, Gumelama and Lapigis, I don't send Daone, who's a was so even the Rezan PFS Kuleni.
Even no Kulumis and Ambon Uti, Possasele, Tuba, Loguti, Utuan. So Gumele, Utuba and Bonella, Uti, Umdung, Loas, Arare, Eastle, one of the Pomacam, that's a cheat. So Gumele, Uti and Bella. Amadoda azwayo abophe ziqine civil uqale ukulungiswa kahle kwakhiwe kacha uqine lokho kuyinto siqhubeke siyaphambili
ukhetho lwamabhaya elections lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edala lephalamende nguJabangu othi babe ngene ngudlu ezikhundleni zabo Zawuchotshwe umnumzana Nangolo Mbumba kwele Namibia ubambe isikhundla esithiwe ngumuyi uHeggeingob obhubhe namuhla. Umbumba uzaphatha isikhundla lesi kuze kuyefika ngolwezi lonyaka ukhangelele ukuthi kuzaqhutshwa ukhetho. Ele Namibia alikaviki ukuba ubulewe kuyini umnumzana Geingob obe kwele Melika kusukana ezedluleyo. Eselajwa umkhuhlane wesibo sembukuzane. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika lele Britania aqhubekela phambili ebhomba abacatshangelwa ukuba badlelana nabobulala amasotsha amabili akwele Melika kwele Jordan ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi. Phakathi kwe-Israel leHamas amanye amazwe esithi kumele bekhumisane umlotha. Sika sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma lenduna uMathema.
Ngiyabonga babantu.
Ye, lapha nduna kulodaba lokuthi sokuphenywa. Lokho umbhuqazi wegugula hondi kodwa ke abantu bayakhonona lapha bathi kathi lizathonisa njani amacala lo munye onguye owenza amacala engekho selithonisa futhi abantu bathi vele kathi amacala abanjwa njalo ezinduneni yini kumbe lokhu sokuqalela ukuba njalo
ngibona ngani kuyaqala njalo kungumhlola lo. Esintwini sakithi ngibona ngani siyakwazi sonke even lesilungwini ngakula para elabela thoniswa kungakamunye omangeleyo kumbe omangalelweyo. So into ekhona loba sihamba siyabuzwa abantu kuyadingakala nxa ukuza ngesilungu ngithi a balanced engagement where we are to stay I voice ka perpetrator kuzwakale ndalo owahlukuluzwayo ukuthi uthini yena ngoba akulanto engazwakali nganxanye nxa sithi sifuna ukwenza i-proper healing kufaneleke sizwe ukuthi owakwenzayo wakwenza ngubani njalo wayekwenzelani khonokho kuyadingakala ukuthi kucungulwe. Angiboni ukuthi izinto nakufanele zihambe ziparametro zicabanga ukuthi zizabuza abantu kuphela ababa lohlupho lololu abahlangana lohlupho ungazwanga lo omunye owakwenzayo ngibona ngani umbuzo nalo uzabahlupha kakhulu izintuni ukuthi owakwenzayo uzabuzwa nini ngoba naye kufanele sinze ukuthi yena wakwenzelani nxa kuyukuthi ukhona njalo sisazakali ukwazakali ukuthi uma kwenza kwakungubani singaphonge uginyela emnyameni nje ngoba nxa uginyela emnyameni kathi esiningi wayebhulu sidlala empukane. So kufanele kube izinto ezibekwa phezu kwetafula kube mgceke nje ukuthi ukwenzakalani njalo kuzakwenziwa njani kungaze kwagidlisa ukuthi kubuzwe lowo unguye washukuluzwayo ngibone ngani kuyabe kungasonto eqondileyo. Okwesibili kuleyo ukuthi kuthiwa abantu abasemadolobheni bazalanda induna yabo mbone ngani kakusebenzi ngoba ngithi lapha i-economy kayimanga kuhle siyakwazi sonke ukuthi ezomnotho kazimanga kuhle njalo phezu kodaba lolu abanye abantu abaningi basuka bezondile abanye bazacatsha emadolobheni abanasifiso sokubuyela kulapho okwenzakala khona izinto zenezi abanye babaleka baze bafika emazweni okuSouth Africa abanye umhlaba wonke nje abanye abantu babalekiswa i-ground bayacatsha lapho abacatshe khona andingakala ukuthi nxa kuyukuthi into le ilungiswa okweqiniso kungalawo kumacatshela naphakathi kuyadingakala ukuthi abantu bonke bonabo babe yingxenye yalokho. Okokuqala vele okuhle kukhanya ukuthi uhlelo lolu kanti aluso hlelo oluqondileyo ebantwini yikhonokho ukuthi imigrants injani siyakwazi sonke ukuthi yaba nohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni north yaba nohlupho lwahlangana nabantu bemathebeleni south kodwa yena kathesi sikhuluma ngedaba leyo isikayibizwa zakuhlanganele izinduna zangkhona kazingeni lo mhlangano sokwenziwa ama-training bona bengekho ukuthi kusiphi isibanga kambe laba abantu abuzathiwa babekhona kulolu hlupho ngoba yinto eyi-one okufanele ilungiswe yonke kusiyabhamba konke ne-zipra properties okufanele ukuthi kubonakale ukuthi ama-zipra properties ngoba kwakuyingxenye enye into yegugrawundi okufanele ukuthi ifibanjwe ka-one kungabe lokho kuthiyelwelwa kumbe kulethwa kwizinto lokho one-piecemeal basis it doesn't work.
Liza kubamba njani ntona?
Hayi angibone ngayo kusafuna ukuthi kukhulunyiswale kusafuna amatafula ukuthi kuhlale phansi kukhulunywe kwenzakale into eliqiniso ezasiza uzulu hhayi ezasiza ofuna ukuthi kuhambe ngendlela yakhe. Ngibone ngani lapha siyabe silahleka isintu kasivumi ngoba kufanele kube nomuntu oxolisayo noxolelwayo phakathi kodaba lolu.
Khona vele uzathula ecala ubuyele futhi kumuntu yena lowo ufike ukuthi akubatshele phela abantu ukuthi ngakutshontshela njani iy'nkomo zakho ngakwenzela lokhu
mina ngangakhangelelanga ukuthi vele into lezi ahamba ngalelo hlelo ngangicabanga ukuthi njengoba vele kulama-best practices that are done world over yiwe engangikhangelela ukuthi kuzayanywa kiwo ukuthi njengesizwe sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba urivetiwili lo ngibone ngani kuseceleni njalo izinduna zona kufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna bekufanele zazi kufanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into yegugrawundi le sonke siyakwazi ihlale kakhulu ngaphansi kwekhapheni okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babe ngake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babe ngake le ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababevela engxenye abaphathelene nolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona siyanakubulawa abantu so abantu babe ngeke bakhululeke ukuthi bakhulume. Ungakhangela yona leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababekulo umhlubulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenze ukuthi izinduna zinike abantu i-confidence ngaleyi subject
le yinduna umathema ekhezi zakuba ngodaba lolu kusasa owamanje sonke isikhathi sezokholo lwesikristu.
sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba ukuba libele vikendi.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizafuna sibale namhlanje kusihlwa kuJohane chapter ka 4 verse ka 13 lo 14. UJesu waphendula wathi kuye, ilo lalo onatha la amanzi uzokoma futhi, kodwa lo onatha amanzi engiza kumnika wona kasayikoma. Amanzi engiza kumnika wona azakuba ngumthombo ogobhozayo phakathi kwakhe kube ikuphila okungapheliyo. Lapha sihlangana lendaba kaJesu ehlangana lomama lo oweSamaria. Lumama wayelenkinga eziningi empilweni yakhe. UJesu wakwanisa ukubona ngelihlo lakhe lesiprofithi ukuthi lumama wayesengene phakathi kwemtshado emihlanu, ikanti esuka lapho vele lo muntu ohlala laye kasomkakhe. Ngakho kutshengisela ukuthi impilo yakhe yayihamba phakathi kwesikhathi sokuhlukuluzeka. Asikwazi ukuthi kuyini okwakumenze wangena phakathi kwaleyo mtshado emihlanu, iBhayibheli alisitsheli. Kodwa singacabanga ukuthi engxenye kungabe wayethola umkakhe ababe bengaphathi kuhle. Kungabe kule ndaba eziningi ingxenye zazisenzakala khonapho ezazimenza azasuke aye komunye. Kodwa sihlangana laye engumuntu okhanyayo ukuthi udabukile, womile, uhlukuzekile empilweni. UJesu ehlangana laye kazange aqalise ngokuthi emethese amacala okuba kambe usubhodile waba la madoda la amahlanu. Kodwa sihlangana la emtshengisela uthando, emtshengisela ukumamukela, emtshengisela ukuba kukhona indlela engcono angaphila ngayo. Ngakho-ke leli lapho amavesi la engiwabalileyo, uJesu wayesetshelela umama ukuthi yena kulamanzi angagobhoza esuka ngaphakathi komphefumulo wakho angakwenza ukuba ungome njalo. Ngifuna ukuthi kithi wonke umuntu ophila lapha emhlabeni ulokoma, womela uThixo. Nxa lokho koma ungazange ukusuthise ngokunatha amanzi aphilayo, amanzi anguye uJesu Kristu, kuyahlala lokhu kukhona empilweni. Oh, siyakhayela umama lo ngenxa yokoma kwakhe. Wayesebhodi imtshado emihlanu. Abanye siyoma sihlukuluzwa impilo nje kungabi nemisebenzi, siyoma ukungamazi uNkulunkulu. Abanye abantu sebaphenduka baba izigebengu, abanye njalo siyasihlambaza nje imizimba yethu. Kanti konke lokhu kwenziwa yikoma, somele uNkulunkulu. Manje lapho uJesu uyakhuluma lalo umama, into emthokozisayo ukuthi uthe eqeda ukukhuluma laye umbisele ukuzithoba kwakhe, umbisele isithunzi sakhe lo mama, okokuthi ibizwi lenkosi liphambili lithi lona wagcina etshiya isitsha sakhe samanzi wabuyela edolobheni leSamariya watshela wonke umuntu ukuba sengimtholile uMesaya. Ngakho-ke ngifuna ukulikhuthaza namhlanje izihlobo zami elilaleleyo ukuba akuqalise lumnyaka uqalise ngokudinga uNkulunkulu. Akwenze ube njengenqina nxa seliwomile lidinga amanzi. Umdinga uNkulunkulu ngempilo yakho yonke, kuyo yonke into oyenzayo. Dinga uThixo. Singaphi isikhala sakho uThixo omnika sona empilweni yakho, emsebenzini wakho, ekwenzeni izinto zakho zonke. Ngakho lumnyaka uqalisa woba ngumuntu othi, Thixo ngikomele, ngifuna ukunatha lawo manzi. Oba nganatha ansoze ngome njalo. Ubusuzinikela ke impilo yakho layo yonke imisebenzi yakho ofuna ukuyenza ngalo mnyaka kuyuJehova. Abaningi sigijima singalayo uNkulunkulu, sesidiniwe. Kuyadina kakhulu ukugijima ungala uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siletha impilo zethu kuwe, siletha imithwalo yethu yonke kuwe. Somile kakhulu, sidinga wena Jesu. Konke okusindayo sikuletha kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useNisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungathinelwa kusasa sike sizwe ezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha igama lami ngutabo kancube namhla sixoxa lomnumzana Prince Shaba ongu Kansela ka Ward 5 ewange local board
umsebenzi owepolitiki engingakutsho njengamafitshane ukuthi siwujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esabe sihlala kiwo. Mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki. So ngayenza integration yiwo abantu nabo kade ngidlala labo nje abade besenza okwepolitiki okwesikhathi eside. Awuthi see ukuthi ama seasoned politician awe MTC, it was MTC then. We were together, sevenza. I once worked at the office MTC doing the technical work konapo senza ezasikwenza singabakhulayo. So we were integrated to politics through exposure nalyan.
Yes, siyabona ukuthi lapha umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe awuso umsebenzi olula. Yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana uzinikela kulo msebenzi?
Melana lawe baba, umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula, especially opposing iZANU-PF. It's not easy. And thina we have been trained or we have been elevated to this position esikuyona mhla through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku-community yethu through ama-civic society groups esasajoyinile through ukuzinikela esikwenzileyo. Change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been in the student activism. Senza sipikisana lento ezimbe ezenzakalayo elizweni lethu. So sizinikele and sizohlala sizinikele njengabatsha ukuthi sibe le mpilo elentuthuko phakathi, sibe le lizwe eliyasukumisela phezulu njengabatsha. Now we believe
ukhula. Wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially secondary education at lase college. Secondary education were in the pressure groups. Esikolo pushing for rights zama students. Esikolo lapha sikho khona and I've been a best student kuma quiz kade enziwa nje alokwenza nge-economics, politics, a lot of things as a society nje ezenzakalayo. And kade esecondary ngangingu-prefect esikolo and then I went to college. I was under ontanga esisele lethuba lokuqhubekisa iZimbabwe phambili lokuthuthukisa ilizwe lethu lifike lapho esifuna ukuthi lifike khona.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongukhansela kaWard 5 ewange local board. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyabonga kakhulu Dabo kancube. Wezemidlalo wayekhokhela iqembu le-Islanders Football Club umnumzana Kenneth Mhlophe usebuyele esikhundleni lesi kulandela ukunqoba kwakhe obebhede isikhundla lesi umnumzana John Pat Sibanda kukhetho lweqembu leli olukhuthwe namuhla. Okunye okwenzakalayo balembono etshiyeneyo abalandeli bomdlalo wenguqu phezu kokuba kuyini okuzakwenzakala kwisigaba se-semifinal kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele-Ivory Coast, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo ele Ivory Coast ligxekwe le Democratic Republic of Congo ukuthi ele South Africa lizanqikelana le Nigeria kusigaba se-semifinal ngolwesithathu ngemva kokuba umane lawa maqembu ephumelele kusigaba se-quarter final. Olandela limidlalo uNhlanhla Mjinda uthi iqembu le Ivory Coast lizasebenzisa ithuba lokuba limidlalo igqutshelwa ngakibo lidlulele kusigaba esilandelayo njalo singesokugcina somncintiswano.
Mina ngokubona kwami khathesi into ezayenzakala kuthi ukuthi ku-final i-team ezazikwi-group A i-Nigeria Ivory Coast is zizafika final then lezi ezinye ukuthi zizadlala i third and fourth place ngoba mangithi ngiyakhangela laphana i South Africa ngiyayibona iyadlala iqhubekile impela iyadlala ngokuqinisela nani kodwa i Nigeria izanqoba ku South Africa then i Ivory Coast izanqoba ku DRC.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSabelo Masuku ohlala esigodini laye uthi kufinali kuzangena iqembu le-Ivory Coast kanye lele Nigeria.
Hayi afuni ngikhangele sibili but iNigeria izafika kufinali isidle iSouth Africa. Njalo iCote d'Ivoire iza kudla iDRC zingene zonke kufinali. INigeria isiphikile sidlala kuhle njalo iCote d'Ivoire isisebenzisa i-home advantage. Ngifakele la ma-senior players ayo ale experience lapha.
Olilunga lenhlanganiso yabalandeli beqembu layo elendaze le-Heart and Soul uPicot Radebe yena uthi akukho lula ukukhetha ukuba yiwaphi amaqembu azadlulela phambili ngemva kwemidlalo ye-semifinal.
Ngiyawabona, ngiyabona ama-semifinal. Ziyadlala sibili but kuzima ukuthi nawe ngi-predict ukuthi yiziphi ezizasala ziyi-final. Ngathi kuzima ngoba mbona nganeziseleyo namadoda adonsile amasoyisi. Uhlupho ukuthi into nxa uyithanda lento yakho oyithandayo isilapho. Ungeke utsho kodwa ngibona ngani iSouth Africa iyaphumelela.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors uJackie Ngwenya laye uthi inhliziyo yakhe iqembu labomakhelwane ele Bafana Bafana.
But nasisikhangela kakhulu thina sister omakhelwane bethu bengi kakhulu vele omakhelwane bethu that is it's been something esibambayo. Omakhelwane bethu South Africa bengi. Ngoba lathi sebe sikhangelele khona apho njengeZimbabwe silanda bona vele sisekelana labo ngemuva. So sebafisele intanta kakhulu South Africa ukuthi yayinja.
Isiphathamandla sebhola labesifazane uSibekiwe Ndlovu laye uthi ubona ngathi iqembu leSouth Africa lizadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano.
Bala ama big names iNigeria but iproblem yabo aso bantu abadlala bonke isikhathi esiningi. Khangela iSouth Africa. iSouth Africa is about 7 or 8 players. They are playing week in, week out bonke. They understand each other more than laba bantu. INigeria ngathi kube udlala ama names bengama individuals but iSouth Africa they understand. Ukhombona ngathiwa bengawina.
Ohlala elokitshini lemzilikazi undaba ezinhle Nkomo laye uthi iqembu leSouth Africa lingayiphakamisa inkezo.
Ngiyibona ngani isibili ingayithatha. Ngani ngaba yiSouth Africa ngoba ngendlela abazigunayize ngayo nangendlela abadlala ngayo la mathimu aseleyo ambona ukuthi angayidli bona ngani ngathatha the Ivory Coast ngibona ngani iyasurvive iyisurvivor elokhuzini emdlalweni lowo ungakhangela ukwenza kwayo since iqalisileyo vele ayikawini kana okukhanyayo.
Imidlalo yesemifinali ikhona ngolwesithathu mhlaziyisikhombisa kunhlolanjwa lapho iqembu leNigeria lizadibana khona lele South Africa ngehola lesikhombisa ntambama kuthi ele Ivory Coast lizadlala lele Democratic Republic of Congo ngehola lechumi ebusuku. Amaqembu azaphumelela ngolwesithathu azadibana kufinali ngensonto mhlaziyilichumi lanye ngehola lechumi ebusuku. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lwanamhlanje kuthi sikhangele besilazo. Ibandla leZANU-PF lidakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by elections oluqhutshwe izolo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wabo kusalungiselelwa ukhetho lolu. Lingakhohlwa ukusidumezela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318. Njalo kheli lethu lencwadi ye-email ithi studio7@voanews.com. Hayi ke olubalisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.